Abantu asisukumeni sisukumeleni phezulu sihambe siyohlatshwa singalaleli lokho kukhulunywayo thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle singalandeli izinto ze social media ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akusho ukuthi nxa usohlabile injection le ukuthi i COVID awusayitholi kodwa ke sokusenza ukuthi i COVID le lanxa usuyitholile ingakuhlukuluzi kabuhlungu ekungangokuthi sithi ama symptoms ayo awasoze abe severe usungaba layo utest positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho ngakho ke asihambeni siyohlaba injection leyi sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa sivikela labanye abaseceleni kwethu asikwenzeni lokhu singabuyeli emuva
Uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign abantu bafundiswe ngevaccine leyi ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo i COVID kakube yinto etholakalayo anytime not ukuthi uzatestwa i COVID ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms awe COVID kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane akutholakale nje abantu batestwe loba yisiphi isikhathi umuntu afisa ngaso just like HIV and AIDS ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho